ngathi uyakhangela amabhizinisi yonke indawo emsikeni kugcwele ngaphelanga phezu kugcwele abantu abade bevele bekhona khonaphana sebabuyele endaweni zabo. Ngakho thina desikhala ngakho uhulumende ukuthi besikhala ukuthi asivumele ukubana singene lata emgwaqweni, asinike imithetho umbeni okufanele sikwenze ukuthi umbeni izimoto zethu kumele zisanitize, umbeni siqale siyenzise ama-workshop okuthi sibone ukuthi sizothwala njani abantu. Lokho sizimisele. Just imagine lokho esipake izimoto since ngo-March. Silemuli bakithi ziyadla, izikolo zivuliwe, yathi sesilabantwana esibafundisayo, silabazali bokufida ekhaya. Into yangikhonisa ukube nzima yikho uzathola ukuthenana amacala obusela sesika abe maningi. So lathi besikhalaza nje kuhulumende kwabantu asizwe lathi ukuthi siyakhala lathi njengabaningi. Abaningi bakhala abama-flea market la phandle bakhala baphusha indaba yabo bazwisiswa. So lathi sesikhala ukuthenana asizwele lathi.
Uhulumende sezwa esithi amakhombi wonke kumele ebhalise ukuze asebenze ephansi kwezubko. Ugalichaziselanga yini lokho?
Ya, lokho wakucacisa sibili ukuthi amakhombi kumele angene kwezubko. But nxa singathi siyakhangela amakhombi lawo ayafaka imali elizweni mangathi ngiyakukhangela ngoba ikhombi 1 ifuna umthelo imali engenayo kuhulumeni, 2 amakhombi kule passenger insurance imali engenayo kuhulumeni. Maye siyangena VAT after every 6 months iyabhadala imali kuhulumeni ngenye imali engenayo. 4 ungathi uyakhangela kule permit eyokuthi ivumele ukuthi ihambe kuyiphi iruti lakho futhi kuyafunakala ikubhadala imali. 5 kule nto kuthiwa i-operators license layo futhi imali iyahamba iyangena kuhulumente. Sinxa sesikhangela zikhona vele ezinye izimota ezikhona zi-operator under uzuku, ezinye zivele zi-unroadworthy, asomoto othi ungayikhangela ukuthi ithwala abantu. Ngakho thina yikho esikhala ngakho. Khathesi sesisebenza sitshontshela sibili but inkinga siyasuka sesingani sesitshaya igundwane lo mangoye lamapholisa of which lathi khonkena sikuthandi sabe sifuna ukuthi lathi sisebenze okusemthethweni njengakuqala.